Isivumelwano se-Lancaster Agreement salotshwa ngemva kwemihlangano eyaqhutshelwa kwelengilandi edolobheni le-Lancaster kulandela impi yenkululeko eyayiqale ngeminyaka yabo-1960 sekufe abantu abaningi kakhulu. Abamabandla aphatheka kumihlangano eyazala lesi sivumelwano ebalisa elezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uDr. Joshua Mqabuko kaNyongolonkomo, elezanu elalikhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe, lelalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa owayebusa ngaleso sikhathi ilizwe libizwa ngelokuthi Zimbabwe Rhodesia ele-United African National Congress. Isivumelwano lesi sacanda indlela yenkululeko sakhuthaza amabutho eZipra, Zandla le-Rhodesia African Rifles ukuthi abeke phansi izikhali, kulotshwe isisekelo sombuso njalo kwenziwe ukhetho lokunye okuningi. Kudaba lomhlabathi, lesi sivumelwano sakubeka sobala ukuba uhulumende weBhilithane lamanye amazwe angentshonalanga ayezabhadala abalimi imali yamapulazi ayabe ethethwe nguhulumende. Unobhala jikelele njalo esikhulumeli sebandla le-UNC umnumzana Alpheus Mapranga uthi okuningi okwavunyelanwa kusivumelwano se-Lancaster akulandelwanga ngendlela, njalo umongameli Mugabe wakuguqula ngemva kokuthatha intambo zobukhokheli.
Ngo-1985 nxa lingakhumbula, uMzurewa wake wabaleka elizweni lapho eZimbabwe. Okwayenza ukuthi abaleke ukuthi babe sefuna umbambe wemvaleli sesithi wena savumelana ukuthi after 5 years uzanika. So yiko oqalisela izinjongo sangikhona ezokuthi namhla silama-problems ama-anje. Lingakhangela futhi ngo-87 ubaba uNkomo wahle wafakwa ku-unity agreement, bavumelana, wayesekwazi ukuthi ha at least sokulomunye owavumelana lami kuLancaster osephakathi.
UMapranga uthi inkinga kulokho kuphambuka kusivumelwano kutshengisa ukuba umongameli Mugabe wayesele njongo zakhe hatshi ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu.
Ngomhla ka-5 sahambisa incwadi ipetition ku-president's office sibakhumbuza ukuthi liyakwazi yini ukuthi kule agreement esayenzayo 1980 eLancaster. Ngiyabona yiyo ingabe yinjongo yokuthi izinto ziyahlupha kulezinhlu kulo mhlaba. So kumele liyikhangelise. So siloko siyamele impendulo.
Umnumzana Leopold Mnende ngosakhulayo ophatheke kumikhankaso yokuthuthukiswa kwabasakhulayo elizweni. Umnende uthi kunenge okwaphosiswa ngabebandla leZANU-PF ngabomo bephambuka kuleso sivumelwano ilizwe selibuswa ngabansundu.
UZulu wonke wayethabile, asisizibusa sisizibusa, kodwa abantu babengazibusi ngesikhathi, babengazibusi abantu. Abantu babethabela i-independence, amakhiwa asekho. Lami ngiyabazwisisa ngesikhathi sangikhona, but sesikhayela kathesi sesikubona manje after 36 years sesikhayela sesibona ukuthi hayi umuntu wathatha i-power wabusa ngendlela eyayibusa ngayo amakhiwa. And then after 36 years sesikhala futhi sesibona amakhiwa ayengcono ngoba i-economy elizwe yayitshona either yayi-constant or yayi-develop. Khathesi is constantly going down.
Umnendu uthi lokhu kungaba kwabangelwa ukuba lesi sivumelwano senziwa abantu sebejahe ukungena embusweni. Uthi zakhohlakala ezinye izinto okwakumele kube yizo eziqala ukulungisiswa, okufana lokusungula uhlelo lokuxolelana kwababelwisana empini. Umnumzana Edmund Gonde osakhulayo welinye lamabandla aphikisayo ele-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, DARE, osebenza labohlangothi labontanga ekobulawayo, uthi ontanga njengaye abalalwazi phezu kwalesi sivumelwano. UGonde uthi lokhu kuyingozi enkulu ngoba ontanga njengaye besemnyameni, njalo baqhubeka betshelwa imbali yelizwe engaqondanga yinkokheli yeZANU-PF ebusayo ekhanya ngani ayifuni ukuthi bavuleke amehlo.
Kuyangiphazamisa kakhulu ngoba kuqakathekile ukuthi mina njengesizalwane seZimbabwe ngibe kwazi ukuthi yikwini okwavunyelanwayo eLancaster House, njalo uhulumende useyenzeni ngakho ukwenzela ukuthi ngibe lethemba ngohulumende okhona kathesi.
Omunye wabasakhulayo uSindiso Dube uthi okunye okwaphosiswayo ngesikhathi kukhulunyiswana yikuba isisekelo sombuso sizathini kwezokuchiyelana isikhundla kunikwana amathuba okubusa.
So okwenzakalayo ngesikhathi sakhona senesi yiso yikho kwenza ukuthi thina kathesi njengabentanga sibe sidubeka kathesi, ngoba akuzanga kube le transparent procedure yokuphanana kwesigodo kunezokukhuluma. And kathesi singakhangela abancane kathesi information ukuthi kwenzakalani ama effects why kwenzwa njalo asila information nanene sozo ngansancishwe information
uthi kuyikho lapho okwagxila khona impandembi yombuso weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.